sta nezima ezinta cho akubonayo kodwa endijayo emaphepheni lapha engamafenga fenga ukuthi lokhipha nabona ngethiwa esinakhona between fact and legal opinion yazi the truth right then kuje abana lolokho okhulunywa mangisethanda phakathi khonapho yikho kuleqiniso khona imbuzo evukayo ukuthi kambe kule crisis kube sihloma malikhona sihlupho bani lwayini omunye umbuzo ukuthi ikhona yini sibile okubangayo esibangayo ekubalulekileyo ngamalabho wakhathina
ye nantu daba mnumzana Ndlovu, wena ungathini okwenzakalayo kubandla lenu le MDC? Kungakubangelwa kuyini kahle kahle? Sake sabona kuqala kungani kwakulobandlululo, abanye besuka besithi kungani kukhona lokho kwesishona lesiNdebele, abanye bathi hashi indaba ekhona ayisikho lokho ngamandla nje kuphela. Wena ukubona njani?
Mina ngibona ingani kulesandla semfene esikhathini esiningi la yiso esenza ukuthi kube lokungazwanani ebandleni. Nanxa kwesinye isikhathi kuyabe kulezinto okumele zilungisiswe, nginanzelela ukuthi-ke sinibandla kumele-ke sikhuphule sibe kuzinga eliphezulu elokulungisisa ingxabano, lokhu ngesilungu okuthiwa i-conflict resolution. Ngibone ngazathi isandla semfene lesi sisuka-ke bese singena-ke ngenxeba, njengoba kuthiwa impethu singena ngenxeba. Xa kubonakala ukuthi ukhona odanileyo, kukhona ukungabambekanga ngendlela-ke, iZANU-PF isuka-ke ibisingena ngenxeba-ke, ibisisondelela-ke enalowo kuyabe kuke lokukhala okuthile, ibisimthembisa-ke izulu lomhlaba, ibesekhangela-ke ukuthi njengokuba ngapha uthuko bengilalo lungalungisekanga, kutho ukuthi iZANU-PF ingangincedisa. Yikho sikubona kusenzakala kakhesha ukuthi iZANU-PF yisuka ingenele kuhlelo-keze MDC, ibise-ke idivayida-ke ibandla selisehlukana phakathi-ke, kuyabe kulesandla seZANU-PF phakathi. Kodwa-ke njengoba ngitshilo ngaphambilini, lathi silibandla kumele sifunde sibe le ndlela yokulungisa ingxabano zethu zangekhaya, singadinganga umuntu wendlini. Ungabona-ke lo mkakho nalisilwa kumele kuhlale kubizwa anti labomalume labafundisi labavangeli ukuthi ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Ubungakhangela iZANU-PF kukaningi besiba nengxabano zabo ezithile, kodwa-ke abakaze kube lokwehlukana-ke kumbe singathi isplit.